So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngokugqibelo mhla ka 22 kuNcwabakazi 2020 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uhlangane lenhlanganiso yeMathebeleland Collective kobulawayo kanye lekhansili yaleli dolobho becubungula okuhluphayo kulindawo.
Le asodialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso udaba lelo mbhuqazi kugrawundi abaluthathi serious. Last week nje omnye uminista uMtswanga Monica ukhulumela eceleni ethethisi Robert Ndlovu esithi uyi-minority, righteous minority.
Ivandla le-MDCT lithi umkhokheli walo uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela iPhalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe, njalo amabizo abo asehleliwe inhlanganiso ye-ZAC.
Iqiniso, umama uKhuphe uyavuyela ePhalamende, uzokwazi ukuthi nguye osikhokhelayo eqembini lethu. Ngaleyo ndlela ke siyamdinga ukuthi abe khona ePhalamende, asikhokhele naseParliamenti sikwazi ukuthi sichallenge igovernment.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo ekuqaleni kwalo umnyaka sebefika phose inkulungwane eziyisithupha 5815, njalo selabulala abalikhulu lamachumi amahlanu lambili 152. Lokho kuza ngemva kokuba abantu abangamachumi ayisikhombisa elizweni betholakale belaleli gcikwane izolo, njalo kwatshona oyedwa. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili lambili 22.9 million asebahlaselwa ileli gcikwane labulala abedlula amakhulu azinkulungwane eziyisithiyagalombili 800.2000. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uhlangene lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Collective kobulawayo, lapho kuhlafunwe ukukhathazayo kulesi isigaba ukugoqela udaba lwegugu rawundi, ukungcwatshwa kutshaya kwababhubha ngalesi isikhathi, kanye lokusiza abangalencwadi zokuzalwa ezama-birth certificates ngenxa yalolu daba. Uphinde wahlangana njalo lekhansili yedolobho lakobulawayo lapho okuhlafunwe khona udaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ezinye inhlanganiso ezazi kumanyano lo zaseziphuma zithi uhulumende ulutshaya indiva udaba lwegugu rawundi. Omunye wabo ngumnumzana Domisani Nkomo olwela ilungelo loluntu othi udanile ebona umfanekiso wakhe omnyaka odluleyo baze behlangane lomongameli Mnangagwa ulokhu usetshenziswa lanxa sewaphuma kulo umanyano.
Sengibone impikitsha eyakudala ngoba abantu bangikhona senzanga zani impikitsha yalo nyaka ekuhlangana lo president uMnangagwa. Ngibona lokhu kwenziwe ngabomo ngabantu abafuna ukungcolisa lokungcolisa lokugcona abanye bethu. Ngikhulumela lapha ama-organization angafika 15 ama-credible organizations athenjiwe lapha eMathebeleland.
Okuyiso isizathu esimqoka esenza ukuthi inhlanganiso yakho mhlawumbe lezinye ziphume kulo umanyano weMathebeleland Collective kuyini? Lisolani ngokuthi lamhlanje nje bebehlangene, kuyini elingakuthembiyo ngabo ukuthi bengaphuma lesi sombululo kudaba lwegugu rawundi lezinye ezikhathaza isigaba seMandebele?
Sabona ukubana kuxoxisana lo hulumende njengeMathebeleland Collective ngaleso sikhathi kwakungancedi, ngoba uhulumende nje kumbe singathi izana uPF udinga indlela yokubana isebenzise abantu. So isisebenzisa khonaphana lakhathesi ilokhu isebenzisa abantu. Ingasikhangele nje khathesi abantu bayathunjwa, bayanyamalala, abanye basemajele. Indaba yegugu rawundi lei lakate sakula litosule nzinda ngodaba lekukuraundi ngoba vele abantu abafeza ekukuraundi kusukela upresidenti ngokwakhe le aso dialogue eleqiniso aso xoxisana kuleqiniso ngoba nxa sikhangela izenzo zwahulumende kutshengisela ukubana haji udaba lelo mbhuqazwe kugrawundi akula lutho asebelenzile abaluthathi serious. Last week nje omunye uminista uMtswanga Monica ukhulumela eceleni ethethisa uRobert Ndlovu esithi uyi-minority, righteous minority, etshengisela okudelela, etshengisela umbono wegugurawundi okhangelela abantu abavela emathebelelendi phansi, sithatha njengama-second class citizens. So lokhu kuyatshengisela ukubana hhayi abakho serious. Ngabe uxotshiwe nje uMonica yenalo ngodaba lonalobo ngoba ziyindawo abantu abakhuluma kubi ngamajuda esithi anti-semitism labangavumi ukubana umbhuqazi wamajuda wabakhona bayaxotshwa kwezinye indawo. Uhulumende nxa i-serious ngabe uMtswanga lo waxotshwa njalo ngabe ba-serious ngabe sekule mpumela ngabe sekule outreach i-truth telling yokuthi kwahamba njani kugugrawundi e-independent akhona ukuthi sibe lamaganyana ayi-4 lembuzi eziyi-2 zisithi zizakhuluma iqiniso ngokuthi imbuzi zabulawa njani ngamaganyane kumbe ngamakhanka kusobala ukubana kuzaphuma ini isitori samaganyane ukubana yiwo angabanqobi. So hayi ngokubona kwethu sabona singasuthiseki ngohlelo lokuxoxisana lolu ngoba uhulumende kakho serious ngodaba legugurawundi.
Lo ngumnumzana Domisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu, sixoxela ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala umiswe phambi kwedale likamantshi namhla esetheswa icala lokukhuthaza uDlakela kulandela ukuhlelwa kokutshengisela ekupheleni kwenyanga edluleyo. Ubotshwe izolo ngemva kokudingwa ngamapholisa kwesikhathi eside njalo kulokudonselana phakathi kwamalunga e-NDC ukuthi ngubani okhombele amapholisa lapho abecashe khona. Kusenjalo imuli yesinye isiphathamandla saleli bandla isitholakale esibhubhile izolo umnumzana Lovenda Chiwaya itshele iStudio 7 ukuthi ayithokoze ngokuthi amapholisa awayinikeza isidumbu sakhe kulandela ukuhlolwa kwaso esibhedlela seCaroy ngoba bafuna ukuyamfihla eHarare. Kulokhu kungakacaci ukuthi wabulawa ukuthi wafa njani kodwa ibandla lakhe licabangela uhulumende. Kulandela ukukhonona kwamalunga ebandla le-MDC athi ayathunjwa njalo ehlukuluzwe kukanti abotshwa mahlayana ngohulumende, ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi okunye akusiqiniso.
Indaba yokuthumba le isihluphile kakhulu kodwa mina ngifuna ukuthi ngifake i-challenge encane. Kulezi nsuku sila into da yi-social media, sila ma-smartphones lawa. Nxa yena lo muntu ocatshile ekwazi ukuthi ufuna ukuzothunjwa kumbe ufuna ukuhamba njani, yindaba engasithi apha izinto zakhe kuhle kube lo bufakazi olugcwele sibone ngubani omlandayo, umlanda ngaliphi, kube labanye abantu abaplantiweyo phela bethatha ama-videos lawa sikubone khona kwana sibona ukuthi uthuthwe ngubani, uhambe njani ngesikhathi bani kwathini. Ngoba waye ngisitsho njalo ngifuna ukuzwisise kuhle, akula hulumende opheleleyo ongafuna umntu abeloku ethumba abantu esezinto ezinjalo so ezimngcolisayo yena efuna ukubusa. You can't do that. So kukhona ukutshaya amanzi labana, into eyenziwa ngamanye amazwe le eyokuthi bathethe isitori esisodwa one side behluleke njani ukuthi benze njengalokho okwenziwe ngubaba uRamaphosa weSouth Africa wathumela abantu ukuthi bezozwisisa ukuthi uhamba njani. Akula ngisho one embassy esike yaphuma yathi uhulumende kanti sicela ukuze ukuthi lapha uhamba njani, but instead baphuma lama solidarity speech lama statement ukuthi kona bekhondeme uhulumende walapha eZimbabwe. Uyiko la phela lapho kugcina zwana mhlawumbe yiyo phela i-regime change agenda leyo.
Sibonile njalo umphathi ntambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe mnumzana Sibusiso Moyo esithi akula nkinga eZimbabwe, abantu abatsho njalo ngabafuna nje ukuthi bethole inzuzo ngakho.
IZimbabwe njengamazwe wonke silazo inkinga lapha lalaphana, kodwa ngiyabona into ebishiwo ngumnumzana ophethe indambo yokudlela lamanye amazwe ikuthi into esiyenziwa ngabanye abantu laba sebesenza engani kuthiwa kumbethwa sokubhebha lapha kusahlaleki. Kukanti ke hayi noma sisebuhlungwini noma umkhono omungamanga kuhle noma iCovid isitshaya kodwa ngendlela esifaka ngakho ngabanye abantu yilokwana esikuthi kona sokule agenda ethize akula nto enkulu ebengehlile ukuthi kona sihlalelisane phansi sikhulumisane. And mina ngiyazonda ukuthi kona into lezi ungazikhangela kanenginengi abantu abavela ngale phesheya kwashangani yibo abafakwa kakhulu kuzini uma-social media yibo abafakelwa ama-hashtag kade abangapha keni wayi bengenza into efana nayo naleyo. Uhlubona ukuthi hayi vele into yakhona asiyo nto esinsiye. Ngiyakhumbula thina silabantwana amantombazane ekhadibhake abatshayayo bahlumeza amapholisa akuzange kube la ma-hashtag wonke lawo. Bakhona amanye abantwana ababenza lokhu lalokhu kunapha azange sibone ama-hashtag wonke lawo kodwa laba amadoda amabili athe kwaba le problem yabo lapha ama-hashtag sekugcwele ilizwe lonke sokuze kungenela indawo amazwe amanye avela gatshana kutheni abanye abantu bazuza imali ngendlela ezinjalo kuyinto embi yona leyo.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF sixoxelaye ekwabulawayo. Ibandla le-MDCT seligcizelele ukuthi ngempela umkhokheli walo unkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edale lephalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe njalo amabizo abo asehleliwe inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ebona ngokuqhutshwa kokhetho. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khalipani Phupheni yena okhangelelwe ukuba lilunga ledale le-Senate.
Iqiniso umama Khuphe uyabuyela ePhalamende uzokwazi ukuthi nguye osikhokhelayo eqembini lethu. Ngaleyo ndlela ke siyamdinga ukuthi abe khona ePhalamende asikhokhele nasePhalamende sikwazi ukuthi sichallenge i-government ukuthi kukho konke kwenzayo ikwenzele abantu ukuthi kukho konke ama-policies nemithetho eyenzakalayo eParliament ke siyabe senza nemithetho lapho senze imithetho ezophathisa abantu njengoba abantu bethwele nzima kangaka ukuthi impilo zabo zibe ngcono besokuthi lokho abakwenzayo bona njengoba kube ababusayo sineke sho ukuthi babusa nje babusa ngokusemthethweni. Ngempela uzobe khona umama Khuphe nabanye ke abayi-14 abafakiwe.
Lilokhu lilandela isinqumo somthethwandaba na njalo libona ingani bakhona abaningi abazaphikisa ukuba khona kwenu kumadali lawo njengalokho okukhulunywa inhlanganiso yeZEC ukuthi balelungelo lokwenza njalo ukumbi hayi libona ingani wonke umuntu nje uyazwisisa ukuthi ngempela kufanele kube namalunga ebandla lakho angena kulawa madali.
Yebo msakazi, lento yenzeka nje ngenxa yejudgment eyaphumayo. Kwase kuthi laba bathi bona bazihlanganisi nejudgment base beyazixotsha ke ngoba le-constitution ithi abakwazi ukuqhubeka bemele ibandla lethu ePhalamende kanti abasengabe ibandla lethu. So yebo sihamba nje silandela umthetho owakhutshwa yi-Supreme Court. Hayi laba bafuna ukuthi bafake izincwadi abathi hayi akumelanga ukuthi ngabe kuyenzeka banayo imvumo. Ngoba phela it's a free country angithi. So uZEC naye uzothatha bese ebheka ukuthi how insolo lezi abanazo zivalid noma zikho valid. So uma ngabe zivalid then uZEC sezocela futhi ibandla lethu liphinde lifake abanye abantu. Kodwa uma zingekho valid hayi bazozibuka nje bese bathi ukuthi hayi insolo zenu lezi azikho valid bazibeke eceleni uhlelo bese luyaqhubeka. Nginethemba ke hayi akekho umuntu phakathi kwethu ongakwazi ukuthi amiswe ngensolo evalid ngokomthetho akulanto ongayisola ngeprocess yonke le eyenzakalayo. Ngiyabonga msakazi.
Lowo ngumnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Ukuze ubone amagama alabo abazaba ngamalunga edale le-Senate lele-Phalamende abalichumi lanhlanu usivakatshele kukhasi lethu le-Facebook uVOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe, 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 lamlela ndwandwe.
Inkokheli zomdabu ezansi eMandebeleni sezithethe amanyathelo okuvimbela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokukhuthaza labo abachapha ingcwele ngokungekho emthethweni bevela phetsheya ukuthi beqale bezivika emapholiseni kumbe kwabezempilakahle bengakemukelwa emakhaya. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labahlaselwe ligciwane le-coronavirus esabelweni sezansi eMandebeleni izizalwane zeZimbabwe ezivelele emazweni angabomakhelwane abalisayele South Africa leleBotswana. Kodwa sekuthiye iningi lezakhamizi kulesi sabelo zidlele evalweni yikuthi iningi labantu ababo abaphetsheya bachapha imngcele ngokungekho emthethweni okulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus emakhaya. Unkosikazi Gladys Manalamoyo obona ngezempilakahle esigabeni sebuvuma eGwanda South uthi ukukhathazekile ngalabo abangena elizweni ngokungekho emthethweni.
Ngikhuluma ngomuntu ovele South Africa. Abantu bayafohla babuye bevele South Africa babuye bahlale la. Abantu abanjengabona labo bathiwani ngoba siyakwazi ukuthi vele COVID-19 ngale South Africa inenye ikhona iyaphila.
Umnomzana Mkhululi Ndlovu oyisakamuse pai udesigabeni sabo sebehlala bevula amehlo beqaphele labo abavelela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Okwenzakalayo ebantwini labo ababe bingela zincwadi siyaba sibacile ukuthi bayiripota emapolisini.
Izizalwane zakulele eziphindelela izweni zivela kwamanye amazwe ngokusemthethweni zahanjiswa kuma-quarantine centers lazo bezivaleka zikhala ngephango. Umnumzana Nathaniel Moyo ongusobhukwenti bevillage esinayo kwad 18 eGwanda South udokuno okudala ukuthi abantu bebaleke kuma-quarantine centers yikuhlanganiswa kwalabo abalegciwane labangelalo.
Ngako kuthiwa abantu laba abasukale e-South Africa bahle bahlolwe khonale asuke ngalo umuntu elencwadi yokuthi khona uhloliwe kala lutho azibuyele ngapha engxenye esuke ngale engelamkhuhlane azogcina ethatha umkhuhlane kubona wana abantu babevale khona phana ku-quarantine khonakhoyana kokwenza ukuthi abantu bagcine sebebaleke benza i-border jumpia kule.
Uthi njalo sebethetha amanyathelo kuvimbela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus esinayi.
Into ekhona lapha kungabuya umuntu ovele esouth ngavele sebekwazi ukuthi laphana kulo mntwana ofikile ovele esouth thina si-encourage umzali umntwana ukuthi thatha umntwana lo ohambelaye ekliniki kumbe yena kahambe ekliniki afike azitholweni ukuthi ngifikile lapha ngivele endaweni enje okwenza ukuthi bamkhangele kodwa owalayo angathi kafuna ukuya halothi angenela lathi.
Ngokufanayo eNkalange lakho sebethethe inyathelo leli kujosobhuku umnumzana Gilbert Peter.
Kanti sonke thina siyabasikhangele sitshele bonke abantu baselayinini lapha ukuthi wonke umuntu olomntwana ose-South Africa ma umntwana ke ebuya lapha kumele ukuthi sikase muhambise ngaphi esibhedlela babonakale ukuthi kalanto bamuthathe bona bamutheste.
Unkosazana Cleopatra Ndlovu ngu-environmental health technician ebuvuma uthi izakhamizi kumele zihlale ziqaphelele ligciwane.
Kanengi simripota thina sesike zaba lemi the contact laye sathintathithana laye kuthiwe ngumuntu akazwani kwazakika hambanga wazingelela kokhulu kahambanga wazingelela komamncane esengenangena indawo yonke so asimekheni shuwe ukuthi khonkhona nxa besikabona labana abantu abahlangani labantu beze bayevela ngale sesikwazi ukuthi khonkhona bayisimuba.
Abesifazane esixoxe labo bathi kuza kuba nzima ukuthi babuyisele emuva abantu ababo lapho bethe baphindela bavela phetsheya. Unkosikazi Mnyadziwa Siziwe eshanya ugwe ngomunye wabo.
Ngakho ukukhuluma mango ukuthi angabuya ngiyamboza angabuya ngiyambuya dlala ngiyaqamba ngiyapho ukuzama ukuthi ahambe kumbeni yena ngangalela ngathi ngiyazama ukuthi hayi lapha kumele ukuthi uqale uye ngaphi uye khona nga labo kukhulunywa khona.
Usenjalo isiphala sengwalo se-Edward Ndlovu Memorial Library sasinikeze izakhamizi ezifika phosa amakhulu 3 izayeka ama-mask kanye lemithi yokugeza izandla ukuze zizivikele kugciwane le-coronavirus. Unkosikazi Vivian Thandekile Moyo wasaphethe isihlalo somqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Library uthi bakhathazekile ngenhlala kahle yezakhamizi ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane leli.
I-Edward Ndlovu Memorial Trust silenhlelo esizenza emakhaya njengoba sikhona apha namhlanje. Nxa sigijima lapha sigijinyiswa yi-organization okuthiwa yi-ELMA, yona ise-South Africa. Iyabuza ukuthi kathi njengoba kulo mkhuhlane lowo abantu abezukuhlala phansi, abanye bagule bafe sicile kungasela kuthuthuka esigabeni.
Bombiko okhitshwe ngabogatsha lwezempilakahle sebengamakhulu amahlanu labathuma isikhombisa lasithupha 576 asebetholakale belegciwane lecorona esabelweni sezansi yamaNdebeleni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Liyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Hloniphani Ncube, umkhokheli webandla eliphikisayo elitsha eleMthwakazi Democratic Alliance. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu babugande, ngibingelele kubalaleli bohlelo.
Ungasitshela mnumzana ukuthi ibandla lenu leli lisungulwe nini njalo ngapi?
Ibandla leMthwakazi Democratic Alliance lisungulwe mhlaka 11 June 2019 eSouth Africa, kodwa leli bandla ligoqela abantu abakomthwakazi labanye abo abakwamanye amazwe, silama structures kwamanye amazwe kubaliselwa Botswana o South Africa, ngitsho laseNgilandi sinawo ama structures la overseas kwamanye amazwe.
Amanye amalunga ebandla lenu amqoka ngobani? Ungasipha amagama abo abalutshwana nje kusukusela kulo ongumlandeli ongumsekeli wakho kusiya kumgcini sihlalo labanye abanjalo?
Amalunga ebandla ethu amqoka, ngingathi upresident nguHloniphani Ncube, uvice president nguIsabeli Dube, ugcini sihlalo nguAndrew Ndlovu, umsekeli wakhe nguFaith Ndlovu, usecretary general nguThulane Sibanda, ukanti umsekeli wakhe nguThandiwe Moyo. Labo bantu abanye bagxile lapha eMzantsi Afrika, abanye bakwaMthwakazi.
Injongo yenu kuyini kahle kahle njengoba igama lebandla lenu lilomthwakazi phakathi, likhangelele umthwakazi wodwa nje kuphela na, kumbe nxa lingangena kukhetho liyabalifuna ukungena kukhetho ilizwe lonke?
Injongo yethu kakhulukazi njengebandla leMthwakazi Democratic Alliance ikuthi sifisa ukuthi silwele inkululeko kamthwakazi. Ngakho kasigxilanga kuZimbabwe yonke jikelele, sikhangelele abantu bakwamthwakazi. Okumqoka sifilwela inkululeko kamthwakazi. Okwesibili silwela ukuthi komthwakazi kube le ngqubekela phambili. Siyazi ukuthi leliyalizwe lokhe lathola uzibuse wabantu abamnyama, isizwe sakithi sakwamthwakazi masikhangele ngezengqubekela phambili sisemuva kakhulu. Siqathanisa la kwezinye indawo zelizweni siyabona ukuthi kulobandlululo olukhulu kakhulu. Ngakho thina njengebandla injongo yethu emqoka yikuthi umthwakazi akhululeke, kube lilizwe elizimele lodwa. Sibisele ama boundaries ayekhona, sibuyela emuva ngo-1893 lapho abelungu abeza bazohlasela isigodlo sakwamthwakazi. Ngiyabonga.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga babugande lana mthwakazi omuhle ngokunginikeza ithuba lokunginikeza indlebe zenu. Inkosi ibusise. Ngiyabonga.
Loke bekungumnumzana Hloniphani Ncube, umkhokheli webandla elisanda sungulwa elemthwakazi Democratic Alliance ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane nabesifazana sixoxa loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana eyo-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, sicubungula eziphathelane nemfundo kanye lenhlelo zale inhlanganiso nalolu daba. Uqala ngokusichasisela ngobunzima ukuthi bafunde ebulenjini i-online learning ngesikhathi isikolo sifaliwe.
Ufunda ekulenjini kungaba into enhle kakhulukazi nxa iseneliswa nguZulu wonke, kodwa singananzela vele lapha ihlekana elenelisayo ukuthi lithole leyo mali idatha yadula. Kwezindawo vele singakhangela kulezigaba eZimbabwe ukuthi khona esikhuluma esingathi connectivity network ayikho. So ukuthi sikhuluma ngokuthi sizabanika idatha kumbe sizabayenzelani akweneliseki. Imaterial amabhuku okubala vele esikoleni vele short. Onganxa izikolo ziyavulwa yinto okumele silungiselele ngoba ngeCovid, under COVID-19 angeke ushiye amabhuku. Yizinto okumele zilungiselele. Kodwa khona ukuthi singathi umntwana lomntwana sizamnika ibhuku ngekhaya ubala lobani engapi. Ngoba abantwana bethu abesikolo abanye bahlala labantu abasekhulile kakhulu kumevelela embulina kulo onenethi abe lithuba lelo ngenxa yokuthi singakhangela ivini kathi kobulawayo. Abazali bachitha isikhathi esiningi besemanzini badinga amanzi bazama ukudinga okokuziphilisa. Ngubani ozaba lethuba njalo nalosithi nxa elethuba ule capacity nofunza umntwana into yini. So uqhathele ukuthi asike asihlale asinanzele ukuthi siyaqoqa ama resources yemali njengesizwe seZimbabwe education sector, sibe le mali eneleyo, sibe le ndleko ezeneleyo. Sesesonto kwena abantu bethu nxa besikolo labo teacher labo bavikelekile, ingqondo zabo zihlalisekile. Okunye okumele sikunanzele ukuthi khona vele athi abantu bethu basezindlini babulawa zindlala. So nxa izikolo zithi ziyavula, sifuna ezikolo kube le feeding scheme ngoba vele abantwana ngathi sibalala ngezindlala ezindlini, into esiyaziyo leyo ama statistics esilawo. So i-feeding nxa ngokuthi izikolo azivulwanga sikhangela ukuthi uhulumende abone ukuthi abantwana ezindlini kathi social welfare kumele bifida la abantwana ngoba vele uteacher uzabe efundisa abantwana abalambileyo la uteacher la elambile ngoba isimo seZimbabwe siyazibonela sonkeni kasimanga kahle. Ama singakhala amalungelo abantwana aleziqu ezintathu, children's right to survival, and then we develop them and then they participate and we protect them. So okokuqala ukuthi kabaqale baphephe labo bantwana. Bebaphepha njani? Kabanika ukudla bengikhaya, bathole bayamukele kwezempila kahle bengikhaya, baphephe ucuci kwane le-COVID. Then bayaphepha sesizakhanga ukuthi i-development sibathuthukisa ngezemfundo lezi.
Ngombono wenu abantwana abaningi bayenelisa yini indleko zesikolo ngesikhathi lesi se-COVID-19? Abanye abazali bengelanzuzo.
Sithanda ukuthi thina njengabazali akula mali ezaphuma ebantwaneni kumbe ebazalini. Kumele imali nxa bevula isikolo endleko yama-test book akula user fees abazayithola ngoba isimo se-COVID vele sihliza kumisa khona lokho asilawo leyo mali. I-Education Amendment Act ya 2020 iyatsho obala ukuthi state funded basic education, it means ECD to form 4 yikho esikufunayo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.